yiloko kubuhlungu kakhulu elizweni lakithi. Bahlala abantu bekhuluma bethi ama sanctions. Ikathi namhlanje siyakubona instead of sanctions sesikhuluma ukuthi corruption. And then ilizwe lethu leli ikakhulu emhlubulweni wethu lapho emandebeleni nemathebeleni yilo elirich kakhulu kugolide. Sizubuhlungu kakhulu indawo zethu kazi zingaphakanyiswa kungela ama-infrastructure esiwabonayo, kungela ama-developments esingakhuluma ngawo khona ngapha emathebeleni ngapha igolide likhitshwa ngabantu abaseduzane abaphezulu khona ngale, yibo abancedisayo, yikho belwisa phansi lapho ukuthi igolide lonke lihambe ku-fidelity, bekwazi ukuthi bazadinga indlela zona zokulithatha besebenzisa abantu babo khona ngale ngaphezulu, bebanika izikhundla ukuthi becatshe ngakho, bekuncedisa ukuthi igolide leli lithathwe likhitshwe ngaphandle kwelizwe. Kulusizi kakhulu, abantu bahawula, imigwaqo ayikho, infrastructure ayikho, but igolide liphuma ngobuningi balo. Ukuthi imali yangkhona igcinwa ngapi akwaziwa. Kubuhlungu kakhulu, nganazeleli ordinary person kathesi bathwele nzima abantu, bathwele nzima ukuphila kwabo, ukudla ukuthi bedle hand to mouth, bathwala nzima kakhulu. Ngapha sizwikala kathesi egolide eliphumayo lisaba phandle kwamazwe lincediswana ngabantu abaphezulu khona ngale aba abangaqanjwayo abaphezulu khona ngale, yibo abancedisayo ukuthi igolide lonke liphume.
Ungathini ngokuvalwa kwenotho yabanye okukhulunywa yi-Reserve Bank?
Hayi, imnikelwa nje. Imnikelwa leyo kuphele kuvalwa abantu nje amehlo. Ngokuya kwesikhathi imnikelwa leyo iyahamba scot-free. Lokhu sesikubone kakhulu eZimbabwe vele ke kwasuka khona kungena uhulumende lo we-Second Republic. Ukuthi abantu babotshwa kuhlalahlale sazothiwa hayi sebe scot-free. Lakathesi nje kungaba kuqalisa ukuthi uhulumende sengenela kungani ku-serious kugcine kudojwa abantu lapha nalaphana, but ngokuya kwesikhathi indaba yakhona iyabona iphelela nje emoyeni. Lokhu asila trust le-judiciary yethu ekhaya, ilapha ekhaya eZimbabwe.